So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuphandula 2022 ngokuphitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yakhombisa ukuthi imali eneyi allocatedwa uMinister of Finance isiya eParliament iyatshontsha.
Omele inkulumane edale leParliament uthi kumele betoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaHulumende ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokuncane kwakhona kuni okukhona kukhulu okunye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibandla leZANU-PF lapho babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Kuthenge ukuthi kuyaqitha ukudla ukuphiwa kwavota bafika hhayi abasakhuluma ngalakhe kakhulu bafika imoto yabo isinesifiki badubula kathathu emoyeni basebejika labajika.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphosele intuthu ehijayo wabotshwa omunye wabo izolo eMatoreni South. Sathulethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuCacaphulu omele inkulumane yedale lePhalamende uthi kumele badoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kaRhulumende ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. UPhulu uthi abakhondisi benkampani yeBlinard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idale lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika inye ngayinye, $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. UPhulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ngibona ingazane yakuleqiniso lokhu esikubonayo ukubana iParliament inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi esikwazi ukuthi ikhompyutha laphana ingaba yi-$200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ngibona ingazane kuyakhombisa ukuthi imali eningi allocatedwa uMinister of Finance isiya eParliament iyatshontshwa kithi kayisiyenzi umsebenzi weParliament ngoba if you are going to steal 20 times what the computer intengo yecomputer iyatshengisa ukuthi ukusela bakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi eParliament ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana mahofisi kuma-constituents awo, awana mahofisi nxa eseParliament. Umholo wawo uphansi kakhulu. They're not doing their imisebenzi yabo effective ngenxa yama-resources. Uze ukhangela imali ethethwayo ukuthi inganani, kuyinto edalisa kakhulu. Sinethemba ukubana xa sibuyela eParliament next week yinto yokuqala esizabuza ngayo, sizame ukuthi sijikise ukuthi i-administration yeParliament ithini, iphendula isithini ngento elihlazwangayo.
Ubona ngani kumele kwenziweni kuya phambili ngamathenda zona lawo?
Amathenda akhona lawo indlela eyenziwa ngawo ukuthi aze ayepasa kuzamele ukukhangelisiswe, kuhlolisiswe ukuthi ama-stakeholders akhona abantu abaphatheka kulawo mathenda ngabantu abangaki, ngabantu abanjani, njalo ithenda enjalo ipasa njani kungena muntu oke wabuzisisa ukubana ikhompyutha izeyi-$9,000 kuyabe kuthenda. Ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakele amathenda abalama-price akade e-reasonable kwenziwe njani ngamathenda abo. So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry eParliament ezakhangela konke khona lokho ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into enjalo lephutha elinjalo khona kulamakhomithi ayezama ukuthenda process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjani. Kodwa singakhoza ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, siyitshayela ihlombe ngalokho.
Umnumzana kuCacaphulu umele inkulumane edale lePhalamende, sixoxe laye ekobulawayo. umnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedale lepalamende uthi idale leli yilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kubamatanga umabhalane omkhulu wohlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uthi nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF uthi amathe njengabantu abaningi eZimbabwe.
Ngokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okwenye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona kithi kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singalamali sinje, kodwa kube lezinye izimali ezisetshenziswa ezingako okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumhlobobani e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000. Yikho lapho bona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali isithintana izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hhayi yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulumiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana that is besesivuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona and khonoko mina ngivumelana layo upayment secretary we-finance ukuthi xa yethena lokhu akume kungazasetshenziswa amathenda la emane eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokhu ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona ingani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda azaphunguzwe kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha le thenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncedise kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyo emele ivusa amehlo ikhangele silihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka gips ngendlela enjengayinaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha angale kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko benziweyo amathenda la adlulileyo kukhangelwe ukuze kwenqatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho ntini zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe loku kithi kumele kume loko kwizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yobusela le yokusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshonta ngazo ngensuku zanami.
Ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kala ndaba lakho lokho nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusukwenzakala elizweni wena ungathini ngakhonoko?
Mina khonoko abantu bafika bethi bona uhulumende kala ndaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kathi gibs ngubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe le-responsibility eyokuthi sikudingisise njengoba kade sikuvumbulula khonoko into i-secretary of finance uminister of finance ukubonile khonoko wakumisa kumele kukhangelwe konke gibs khonoko izinto. I-blame ingaphongi ublema i-government ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ayishiye uhulumende okwenzayo kodwa uhulumende kumele ebe lelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye eBulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphoselwe intuthu ehijayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahlamlotshwa omunye ophatha intambo bebandla leli uthi bakhahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho lokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho zethiswa khona icala lokutshotshozela udlakela. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ake sizwe umamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Sesithe sifika esikomisini safika amapholisa ehlumeka ezimbovolo sifika campaigni la i-candidate yethu yamaminithi mhlaka 7 lapho kulokhethwa khona ku-ward 2 esikomisini emine yaseligini. Sibafice beyithimu ngacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni selubabonile bolaba bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma sekayingezi yasikeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari ngiyalile ukuthi kuba i-food number kuthiwa kuthiwa ubharibhari samchazele ukuthi nxa ungenakwazi kule election mhlaka-22 kuzavota khona amakansila uthindi jongwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana nabantu njalo akhankazi nxa kade ibharibhari nakwazi hhayi kasisambe ukukhuluma lati kakhulu bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bealutshwane wabo ungaso mhlanganomkhulu njalo bangaserali kuyi-private meeting hhayi-ke saqhubeka sadresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebethisa abantu badispese bethethe leyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasesithi hhayi bengayikhathani ngoba bekuhlatshiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithenge sithi umuntu aqeda ukudla okuphekwe kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilespidi badubula kathathe emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizwakuthiwa-ke lawe uhithwe intuthu kakhulu lo munye wabotshwa kuhambe njani?
Ye mina ngihithwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika angigcile ngakhona kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-Graydon B Phiri ubotshiwe ube ulele usenkambeni u-Sanekten bathi sebemthisha bembamusa egwanda sikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke esanekten kuthiwa bamthaja under imopha ku-law and order.
Kuthiwa bamthajelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lelo kade lukhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike beza kwaba lo dlakela?
Bekungela dlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe base befika nje bedubula kathathu emoyeni bephusa ama-tiergas balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yeligimine yindawo elezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo egogo nabomama kodwa lokhu bakuthiwe indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo ma-tiergas.
Like lakhuluma labo sokwenzakele kunalokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Ngibalandile esanetweni sisiyacela incwadi yokuthi si-athende esibhedlela bafika basinika basesileya i-charge ye-assault against yena umemba in-charge ubharibhari ngoba ngiyopha ku-order yokuthi abantu bathelwe ngethiye khasi abazange bafise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume naye ukhanye bengumuntu olobuntu sibili naye ukhanye indaba leyo ibingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje ithisini sizihlalele okungalani ngikhumbula ukuthi khonapho esanekiteni bekuyi-crowd yezanu ekabhinsili ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-athende babuye bazosukela abantu behlezi ku-meeting e-private.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxe laye ekoBulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhilithane esililweni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzangcwatshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House uyakhalela umndeni wendlovukazi. Abangubutho lakwele Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye leziqhiwi hathi ibutho lakwele Russia. Bathi inkampani ye-Wagner Group yethekelele intshilongo eziningi kwele Russia ithembisa ukuba bonke abaza kuya kwele Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo usanda ukwenziwa kwele South Africa kuveza ukuba abasanda kugqiba izifundo emakolijini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kwele South Africa. sokuyisikhathi sezamasiko. Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakala kwele Bhilithane okutshone indlovukazi uQueen Elizabeth II ozoncwatshwa kusasa emathuneni abokhokho bakhe. Xoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kwele Bhilithane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo, begcine lemikhuba yabo ukwenzela ukuthi belondoloze ubuyibo babo, ngoba khonokhu kwenziwa ngamangisi namhlanje lapha lusiko lwabo oluqondileyo ncantsha. Sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile, silondolozo kwethu sikulandele njengoba kunjalo. Uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezivindi zokuthi bezifananise lathi. So yilusiko lwamangisi lonolo, uyabona nje le mikhuba yakhona. Bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha VIII, ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo imikhuba yabo bakulondolozile. Singeza khona apha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni, singasifuna ukuthi sizibandakanise labo sifane labo, kodwa eqinisweni imikhuba lesiko lakibo bakugcinile. Lapho esingafana labo khona siyabe sesisiya ku-Christianity, ku-religion yabo, kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje lawo ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo. Kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho oyisibuka khona ngoZulu, kambe kulungile konke lokho?
Ye, uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla mfoka Mthembu. Kwathi mhlazana intaba ikhotheme, ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi, nxa abadala belandisa imikhuba eyakhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema, lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona. Into zakhona ziyafana xathi lokunye esasukuzwa ngobaba mkhulu esikubona lapha mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga, yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo.
Kuba ngamafutshane khonapho-ke Magoli,
ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela ukungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu, lamanye amazwe ayekade incindezelwe ayikhulunazwe yiBritain. Kodwa-ke into engiyicelayo mina, bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme, kuningi esikhuluna ngakho, ake simeni kancane. Siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa, sizayisungula kwingxoxiswano yethu yokuthi sisole, sichothoze demand esingathi yakudimanda. Kodwa okwakathesi ake sinikeni amangisi ithuba, bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi yebekwa beyikhalele ngendlela yabo. Lathi nje abantu bokuza lapha senze khulokhu kumele sikwenze, ngoba phela sikwabo la.
Siwugqiba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, besixoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo.
Bayawutshela bathi salulandela,
salulandela
yiwo lomsizi,
salulandela.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Siloko siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo, kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona siqina sizaphinda njalo, Izaga 10:7, ukukhunjulwa kolungileyo kuwusekile, khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu, kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu, ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi kulamagama atshiyeneyo amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo yikho kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise zizimbi ufica abantu behlezi beqoxa beceba amacebo bekhanda amacebo okwenza ububi yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo esenza izinto ezimbi uyazihlukumeza la ngaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso abayisiqalekiso emndenini yakubo ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola kanti-ke lapho asuka khona engxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo yena khethe ukwenza ububi nje aphendulele abazali eceleni azenzele umathanda ugciniwe ungaphansi kwabazali uloyise lonina phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo laba kuzala kuphela kodwa yilabo abayintanga yabazali bakho kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi lebizo lakhe uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana kade asobantwana bodwa labantu abadala njengoba ngake ngitsho bakhona abantu abadala ngama-birth certificate kade eqinisweni wenza izibozi zodwa angagqoka amasudu athini kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo igama lodwa kalilibi kodwa ke igama uyalingcolisa lawe elakho bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzo abazenzayo amabizo abo kalasakhulunywa umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela kuyathiwa isela lakozibani abanye nxa ukhuluma ngabo lowo ukhuluma ngalowana wenhlamba ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo ukhuluma ngalwana uxabanisa abantu ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke igama lababi liyabola liyanye okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa izenzo zabo kazikhwabitheki nxa zingakhwabitheki emphakathini pho-ke phambi kankulunkulu zinjani abantu kabafunde ukuthi imiphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya umoya kankulunkulu bahlanze bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabanye asiyikhuleke nthixo ingcwele sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho sibe yisibusiso kulabo esihlala labo ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
ye kwezabatsha lamhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esiqoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu kunjani Ngwenya
siyaphila mtakisini njani na
nosiphile kakhulu kunjani konapho
siyaphila baba
ye akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi luhamba njani
sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuyi nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kakhulu endaweni yasemango neyasemakheni noma ngithi kumango and matobo sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathathwa lapha izisela wena uma ngithi amasela nje siyazama lokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi noma ngithi njengabalimi kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamaphoyisa izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayise emapholiseni sibuye sithole futhi ukuthi iy'gebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo futhi ziphinde inkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo obufakazi bonke esilidingayo bukhona yile nkinga ngempela ngempela esibhekane nayo sesizwe sazama ukuthi siqoqe iy'nduna zasematoko nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye benze lokho kungathiwa i-petition bayise lapha kuma head of departments, for instance njengabo DA or o provincial magistrate or national magistrate ukuthi sinenkinga yokwebela imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, zokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini yokuhambe njani.
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontsha la iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngeleni wasebuthwana bayintshontsha bese beyifaka emfuleni. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni ehlukanisa iZimbabwe neBotswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhunu akudala kusho ukuthi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khonangapho-ke ePlumtree. Ye, sike singene kwezemidlalo kunamanje lapho-ke asephumile kunkezo yeChibugu amaqembu Atele Islanders le Dimbare Dynamos.
Islanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibugu Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyaye likwenziwe ngelebulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni yomdlalo, umsekeli kamqeqetshi webulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe yabafana bakhe.
Yimpumela enkulu kakhulu le, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
So congratulations to Bolayo, of course.
Sibachayela ihlombe abeqembu leBulawayo Chiefs. Yebo kambe sidanile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana abasuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo, kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Ohlohlele iqembu leBulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders eBulawayo Chiefs ziphuthe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Obriel Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs elidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisayele FC Platinum, eleBlack Rhinos kanye leHerentals. Iqembu leFC Platinum linqobe leDynamos nge-4-2 ngemva kokuchaya kwembekwa, ikanti leBlack Rhinos linqobe leChicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokuchaya kwembekwa. Nansi impumela eminye yemidlalo edlalwe namhla kweleNgilandi. Iqembu leBrentford linqotshwe nge-3-0 leArsenal, kuthi iqembu leEverton lona linqobe leWest Ham nge-1-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier njengoba linqobele Papua New Guinea ngama-wickets ayi-9-2 namhla emini. Iqembu lePapua New Guinea yilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angama-92.3 kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angama-92.6 kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group B njalo kusasa ngomvulo zadibana lele Thailand, kuthi ngolwesithathu lidlalelele United Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B okudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobele United Arab Emirates ngama-wickets ayisikhombisa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lamhlanje, wothi sikhangele besilazo omele inkulumane ejalo lephalamende uthi kumele bathonise abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali karhulumende ngendlela eziphansi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uKips Dube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba kade zikhokhela, abasekeli bebandla leZANU-PF labo bathi babambekwa ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC bathi baphoselwe intuthu ehishayo, omunye wabo wabotshwa. Mokips Dube lowo olivalisayo lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.